Ukuzamela libophe iziqini iqembu laseZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-chevrons njengoba kuyilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo komncintiswano we-2020-2023 ICC Men's Cricket World Cup Super League, wona osetshenziswa ukukhetha amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uStuart Matsikenyeri uthi sebeguqule indlela abacabanga ngayo ukuze bathole imiklomelo bakhuphuke engalaneni yemiklomelo.
Imidlalo yonke ngeye-Super League okutsho ukuba iqakathekile ngoba kumele sibuthelele imiklomelo. Sesifike kusibanga esokuthi sisodwa siyavumelana ukuba sikhathele ukuhlala sidliwa njengelizwe, njalo sesiguqule ingqondo zasuka ekutheni kumele sincintise kuphela, kodwa kumele sibe lenjongo yokunqoba.
Iqembu leZimbabwe lelijike amanye emsileni wengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-25 ngemva kwemidlalo elishumi ngesonto, linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leSri Lanka emdlalweni wokuqala wemithathu yokumele liyidlale ye-Super League yohlobo lwe-One Day International. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba lingala lokhu linqotshwa.
Amathuba ama-chevrons ukuthi-ke ahambe ku-Cricket World Cup akhona, kodwa-ke singathi thina malutshwana kakhulu ukuthi bathole i-automatic qualification spot sona lesiyana, ngoba kufunakala amazwe angu-8 and nxa sikhala umdlalo wekhilikithi kudlala 3 matches, okusho ukuthi ukubana-ke lingaze linqobo kodwa-ke kuzaphinde wesibili ukuthi lo wesithathu ngendlela enjalo yabayisebenzisayo ku-ICC. So labe lizakufanele lidlale 3 times ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela yini elinqobileyo.
Ngesonto iqembu leZimbabwe belitshaye kuhle ibhola lakuthelela ama-runs angu-296 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs angama-25. Lisukela seliyehluleka ukuvikela lelo nani lavumela eleSri Lanka lafikisa amakhulu 300 ama-runs kuma-overs angu-48.3, okutsho ukuba besekusele amabhola ayithoba munomunye kuphela ukuthi umdlalo ufike komlindi uyagcina. Ngolwesibili lawa maqembu azadibana emdlalweni wesibili kuthiyo wesithathu khona ngolwesihlanu mhla zingama-21. Iqembu elinqoba emdlalweni owodwa lithola imiklomelo elishumi ukuthi umdlalo ungaphela zingujikile obhanqa, amaqembu omabili athola imiklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngu-Joseph Njanjini.